inhlangano izahlala ikhona, kodwa siyakwazi vele ukuthi izanu yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelishumi isikhathi sonke isenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MDC. Iqiniso vele ukuthi sisebenza ngaphansi kokuthi ngasisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu. Kufanele kwazalwa ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution ye-party. Sekungasengaphe sekwanti ukwenza njalo futhi ukuthi kahlekahle basivalela ngaphandle laba bantu.
Ye, singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC.
UPresident Nelson Chamisa uthene bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi elakusasa elihle likhona, njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lombiwo njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike baba banengi. Nxa ngikhangele laphana khona izinethezi ezikhangele mhlawumbe sifike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi, abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa, njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lombiko wokuthi kufuza fanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise elizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho, sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngele ZANU PF kuTongogara Ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi iTongogara Ward leyi ivele iward yeZANU PF, i-stronghold yeZANU PF. Njengoba kuyi-by-election, iZANU isuke yafaka imali eningi kuloliyana khetho, njalo abantu bethu selewo kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethiselwa bebaluthwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu, sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sekuxwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa kuyukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi, sisike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu PF ezifana ne-vote buying, ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kwelinye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi izek izimele yodwa.